Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabhodi esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabhodi anjengalawo sikhauma kusuka lezinto enjengalezi ezingathesheli amalawuli kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-super powers anjengabo-America kukhanya ngathi abathethezele empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti pho nxa kuvunyelwa impilo yane iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi amabhizinisi omi-infrastructure kuphela nya asikuzithi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amachwezi ngoba khathe siyabona nxa i-Israyeli ibhizi ama-missile khona phana eGaza kusegcene ukuthi bona bazithulele. Sina sesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israyeli. Kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masima ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi kungagcina sigcinwa futhi kwenye i-world war yesikhathi xa ingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bangagcina bejoyina khona phana sibona kugqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi silengazi esisebenza lapho sizigaye kungazethu lisimthini silabo o-United Nations bonabo. Into phela engasedela into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthibili kubizwane kukhulumiswane. Kanti yelanti yindlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngoba ukuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube chukakeze phuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono bakuyawunandelele ngoba kuyaa kufaakuthi abanezayala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezingezigela khonapha ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye ama-calamities ama-disaster siwabonayo. Kodwa ukugiza kudlalisa imali udibana nembobo udibana lama-missile kudutshile izinto kudlala impahla endizelana impahla futhi izafuna ukuthi impilo eyisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imihle impilo yalo abantu bakhulumisana kwedlula.